endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Morgan Tsvangirai uthi kubi kakhulu okwehlele umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe oshaywe izolo ngamalunga ebandla le-MDCT. Isizalwane seZimbabwe esifuye inkomo sikhuthaza abalimi ukuthi baphungule umhlambe wabo ukwenzela ukuthi bathole inkomo ezilohlonzi. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa ngokushaywa kukankosazana Thokozani Khuphe we-MDCT lokubunjwa kwe-MDC Alliance. Umkhululi Moyo odlale iqembu leBulawayo City uthi ulakho ukuthatha isicoco se-Golden Boot Award. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokuxokozela kubandla le-MDCT kulandela ukubunjwa kumanyamo we-MDC Alliance lokushaywa kukankosazana Thokozani Khuphe. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.